Soku izika disen ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Sithathe leli thuba lokubonga uJonathan Demiri ngokusinika uhlelo ngolimi lwesishona. Kulamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7. Ngolwesihlanu mhla ka-4 Ncwabakazi 2023 ngu-Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
lokho esikwenzileyo namhlanje ngithemba elizweni leZimbabwe into eqakathekileyo kakhulu, ngoba siyazi ukuthi kungeke kube nokhetho olunohlonzi kungela kuthula. Yikho ke namhlanje yikho besibize ama-political parties atshiyeneyo ukuthi abuye azozinikela ukuthi kukho konke okuzakwenzakale bazafaka ukuthula phambili.
Abomanyano wamabandla ezokholo lwesiKristu oweZimbabwe, Heads of Christian Denominations, bahlalise phansi inkokeli yamabandla ezombusazwe ukuze ilobelane isivumelwane sokulondoloza ukuthula ekukhankaseleni ukhetho.
Statistics iphumile yathi khona ama-youth kwenye iwadi lapha eVictoria Falls, specifically ward 9, uyathola ukuthi ama-youth bakhona vele kathi sabaningi bakhona sebegula imikhuhlane yengqondo le, i-age group between 15 and 24, yibo sebele asebebaningi kakhulu abasenza khonokho ngenxa ya ama-drug and substance abuse.
Abenhlanganiso ezizimeleyo ezibona ngezentuthuko, abezokholo, abezempilakahle nabomthetho lamhlanje bamanyane kusehlakalo sokufola edolobheni leVictoria Falls emkhankasweni wokuveza inhlupho zokusetshenziswa kwezidakamizwa kulindawo. Kukhethwe induna ezingamashumi amathathu lasithupha edale le-National Council of Chiefs kukhetho oluqhutshwe elizweni lonke izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abomanyano wamabandla ezokholo lwesiKristu oweZimbabwe, Heads of Christian Denominations, bahlalise phansi inkokeli yamabandla ezombusazwe agoqela iZANU-PF le-CCC ukuze alobelane isivumelwano sokulondoloza ukuthula, befunga ukubana bazakhankasela ukuthola usekelo kukhetho kungela kufuthela na lodlakela. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Bekulabantu abafika amakhulu amahlanu 500 abakade behlabela bedumisa inkosi ngesikhathi kulotshwa isivumelwano sokuba ilizwe liqhube ukhetho lwalonyaka lukamhlaka 23 Ncwabakazi olungela budlwangudlwangu. Umbuthano wanamhlanje wenziwe ngemva kokubulawa kwelinye ilunga le-CCC emzini oweGlenora eHarare izolo. UTinashe Chitsunge, abakholo besithi uchitheke igazi ngenxa yokudinga usekelo. Omunye wabafundisi abaqoqela umsebenzi, umnumzana Trevor Masuku, uchasisa kabanzi ngabakujongileyo kusehlakalo sanamhlanje.
Lokho esikwenzileyo namhlanje ngithemba elizweni leZimbabwe into eqakathekileyo kakhulu, ngoba siyazi ukuthi kungeke kube nokhetho olunohlonzi kungela kuthula. Yikho ke namhlanje yikho besibize ama-political parties atshiyeneyo ukuthi abuye azozinikela ukuthi kukho konke okuzakwenzakale bazafaka ukuthula phambili.
Amabandla ezombusazwe alobela nesivumelwano lesi ayisikhombisa abalisa iZANU-PF, CCC, MDCT, UZA, UANC, ZAPU le-NPC efunga ukuba akasoze enze udlakela ngesikhathi ekhankasela ukudinga usekelo lokuvotelwa kukhetho. Ekhuluma kulomhlangano umsekeli kanobhala wezokhetho ku-CCC, unkosikazi Ellen Shiriedenga uthi njengebandla bakhathazekile ngezehlakalo zodlakela ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho elizweni.
Kambe ukuthi kube lokuthula elizweni njalo ngesikhathi sama elections. Kodwa nje sisayinile njengebandla kodwa kulokunye sikhalaza ngakho njengoba sikhuluma kunje sokhathesi sikulesi dumbu omunye wethu obulewe ngabantu bezano PF izolo ende ngezinye izinto eziyingqakela nxa sikhangela udaba lolu olokuthula oloku elections. Siyebo sisayinile kodwa kakulungisiswe lokhuyani nxa kuthiwa kumuntu wonke akasayine sibone lebandla lezanu PF lisayinile lamanye amabandla asayinile kodwa okumqoka yikuthi bazalandela yini na izinqumo lezi ezikhona kuphisi play.
Ilunga lezanu PF elikade likulumbuthano umnumzana Fortune Chasi engummeli wemazwe South edayele ephalamende uthe ibandla lakhe liyaqakathekisa ukuthula esithi kulusizo ukuthi sokubulewe ilunga le-CCC ngesihluku esinje.
Njengomhlangano vele ukuthula siyakuqakathekisa kakhulu ngoba khona vele nxa sithi khona sile-election sithi ukuthi umuntu kumele akhululeke ukuthi abe ngumuntu oqambayo umuntu amfunayo. Kunjalo ke siyacela kakhulu ebantwini bonke bangabe ngabe zanu PF bangabe ngabe CCC emtyombe any political party siyacela ukuthi kuma-elections laba kube lokuthula.
Omunye njalo kade sembuthanweni munye unkosikazi Sekai Holland owaba ngumphathi ntambo wezokuthula uthe ujabule kakhulu ngesehlakalo lesi.
Ngifuna ukubonga labo bonke ababuyile ngoba abaningi banxusiwe kababuyanga kodwa ke kuqakathekile ukuthi ilizwi likankomo uVice President uLanda lokhu silandela inyawo zakhe ezokuthi sikhangelane lokuthula ngesikhathi sokhetho uZulu ngalandele khonoko.
Abanye abakade besembuthaneni lo bagoqela abasekeli bamabandla amapholisa ingatsha zikahulumende labameli bezigodlo zamazwe aphandle afana le-USA, EU, Canada, Australia lamanye. Abaningi abakade bekulumbuthano baveze ithemba lokuba amabandla ezombusazwe azalandela izinqumo zokulondoloza ukuthula kuphunguke izihlakalo zodlakela elizweni ngaphambilini kokhetho langemuva kwalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Umphathi ntambo obona ngendaba zasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe uthi amapholisa asebophe abasolwa abalishumi lambili 12 phezu kokubulawa komsekeli webandla eliphikisayo ele-CCC uthi Nashezithunge yena ogongodwe ngabantu abacatshangelwa ukubana ngabasekeli bezanu PF emzini weGlenora eHarare izolo wafa. Umnumzana Kazembe utshele intatheli zindaba eHarare namhlanje ukubana uselaye amapholisa ukubana abophe bonke abalokwenza lokubulawa kukaChitsunge kungakhathalekile lokuthi ngabaliphi ibandla. UChitsunge uhlaselwe ngabantu ababikwa bengabezanu PF izolo ngesikhathi esiya emhlanganweni webandla lakhe labanye bakhe ukukhankasela ukhetho. Isikolo someli weMelika eZimbabwe laso sethule umbiko namhla sisola udlakela osoludlodlobala elizweni phambilini kokhetho. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube ngalolu daba.
Lolu dlakela yilokho kade abantu bekwesabela ukuthi kuza kwenzeka ngokuba izinto esesazijwayela ukuthi ziyenzeka njalo nje nxa kulokhetho lapho kubulewa khona kwethuselwe kuvalelwe ejele labo abamaqembu aphikisayo ukuze bangakhankasi ngendlela ekhululekileyo ukuze bangavoti ngendlela ekhululekileyo. Ukhetho lokhetho kusuka ngo-1980 lulokwethusela phakathi lulodlakela phakathi abantu kabakaze balithole ithuba lokuvota bekhululekile. Kuyinto ke embi kakhulu engahambisani lesisekelo sombuso lemithetho yelizwe lemithetho yomhlaba eza kwenza ukuthi lolu khetho luthi lusiyaphuma umthumela wakhona kube lompikiswano ngalo ukuthi kakuhambanga kahle. Ngakho ke lokho kuphuma okhethweni kakuvezi intando yabantu beZimbabwe bekusatshelwa lokho ukuthi kuza kwenzakala kodwa ke besikubona lapha lalaphana sakubona ngama by election khathesi sikubone ngendlela edolobheni phakathi kulama TV la yonke into okwabalula ukuthi kutholakale kubonakala ukuthi kuhambe njani
Umphathi ntambo wendaba zasekhaya ukaZembe kaZembe uthi amapolisa asaphenya futhi azakutsho engaqeda ukuthi lolu ludaba oluphathelane lezombusazwe yini ungathini ngalokho
Kusegcikeni konke akudingi ukuthi kudingisiswe ukuthi udlamelo oluphathelene lezepolitiki obuleweyo ubulekele ipolitiki yakhe ube ngumuntu okhankasayo ekhankasela iqembu lakhe ngokuthula wakufela khona lokho ngoba labo bengafuni ukuthi akhankase ekhululekile ngakho ke akulanto edingakalayo phezu kwalokho ngaphandle kokuthi kubotshwe abantu bajeziswe ngendlela enkulu kakhulu ukuthi kube lombuzo othi kambe kuphathelene nepolitiki kumbe akuphathelene nepolitiki akudingakali konke lokho kusegcekeni kubonwa la ngumntwana omncane ukuthi hayi oweqembu eliphikiswayo ubulewe ebulawelwa ukuthi ubekhankasa ekhankasela iqembu lakhe njengalokho kulokhethwe elizweni lonyaka kuyona linyaka
Singathi lolu luzaba lukhetho olukhululekileyo yini nxa sikhangela udlakela osolukhona
Ukhetho vele azuze lube lukhetho olukhululekileyo hayi ngoba mhlambe kubulewe umnumzana obuleweyo kodwa ngoba zinengi izinto impawu ezenza ukuthi kucace ukuthi ukhetho alukhulekanga ukukhuleka kokhetho ayisikho ukuthi kungabi khona otshayayo lobulawayo kuyizinto ezinengi ukusebenza komthetho ukukhululeka kwama kwabantu ukuthi bakhankase bengethuselwanga ukukhululeka kwamaqembu aphikisayo ukuthi akhankase engavinjelwanga ngamapholisa konke ukusebenza komthetho ngendlela efaneleyo ukuma ukuzimela kwemthethwandaba ukusebenza kwezemisakazi ukuthi kambe laba baphikisayo bakhona yini emisakazweni kahulumende lazo zonke leziyazinto nxa ukuhlanganisa konke khona lokho kuyacaca ukuthi ukhetho lolu njengalolu ukhetho oludlulele naloliyana naloliyana asoze lube ngolukhululekileyo kodwa yonke into imiswe iyahambisana leqembu elibusayo lokho kusegcekeni ungabukela i-television uzakubona ungalaleli i-radio uzakubona konke khona lokho ngakho ke hayi ukhetho asoze lube ngolukhululekileyo kungakhathaleki ukuthi kubule umuntu kumba kulawa ngamuntu
lo ke umnumzana efihlela Ncube ohlaziya ezombusazwe ixoka lapho lo ntungamile inkomo owe studio 7 Abenhlanganiso ezizimeleyo ezibona ngezentuthuko abezokholo abezempila kahle labomthetho namhlanje bamanyane kusehlakalo sokufola edolobheni eVictoria Falls emkankasweni wokuveza inhlupho zokusetshenziswa kwezidakamizwa kulindawo ikakhulu ngabasakhulayo beveza ukubana lokhu sekuyimvama njalo kuphazamisa kakhulu impilo kaZulu Unokuthi abadlamini osipha lolu daba.
Ekufoleni lokhu bengena ezitaladeni bekhankasa baveze ukudana ngezinga abadala lentsha asebethatha ngayo izidakamizwa lotshwala besithi limpi kumele kumelwane layo kuqalela ezimulini osakhulayo umnumzana Eugene Sibanda obengumunye wabakade bekumkhankaso wokufola kulandela ukuphunyuka kwakhe emjibileni wezidakamizwa uthi adlula kikho kakufiseli loba ngubani usibanda wayesele minyaka emihlanu ekwenza lokhu ehlala emabholokweni le South Africa njalo esidla okulahliweyo esithi wazithola sekwenza lokhu kulandela ukulahlwa kwakhe nguyise
I was smoking yaube, cocaine, crystal, daha, every type of drugs. And we used to smoke, we were smoking those drugs through food, drinking, injection, each other, doing a lot of things, sneezing, whatever, taking all those drugs and they are affected here. Yeah.
Nangibhema nyaope icocaine crystal daha ngifaka ekudleni ngizihlaba okunye ngihotsha amakhala kodwa ongiphambanisa kakhulu ngoba ngaswela yona intombi phinde ngalahlekelwa imuli yami yonke Gubi ke lokhu njalo yibula ucabanga ukuthi zimpendulo kunhlupho zethu.
Unkosikazi Sergeant Chipofeya obemele amapholisa uthi phezu kwenyawo be inengi selibilisa okudliwayo leminye imigcozo ukwenza izidakamizwa lezi. Uthi mihla lamalanga babikelwa ngohlupho njalo inengi selidlwe ngula.
Kukuhlungu kakhulu ncasi kanye labantwana bethu bangaengage kuma drugs sebeengage futhi sexual abuse futhi sebe abuse na sexual konana. So ingozi yakhona sebengenela futhi abantwana abancane belala lapha. So liyabona ukuthi lapha sokunzima sokumele ukuthi sonke nini sibambane njengelizwe njenge community ukuthi sibone ukuthi singaqeda njani umkhuhlane lo we drug abuse because amanye ama drugs akona alungiswa ezindlini konapho.
Umnumzana Isaac Dube owenhlanganiso e Reach Out uya kusekela lokhu.
Statistics iphumile yathi khona ama youth kwenye watch lapha Victoria Post specifically ward 9 we are told ukuthi ama youth bakhona vele kathi sabaningi bakhona sebe gula inkuhlane yengqondo le age group between 15 and 24 yibo sebe asebe baningi kakhulu abasenza khonoko ngenxa yani ngenxa ye drug substance abuse. That's the statistics esikhona. Then ama police ababuye besithi khona thina lapha we are receiving also ama cases, increased cases of domestic violence, ama gender based violence, even ama youth bayabulalana besenza.
Umnumzana Mishek Ngulube obemele inhlanganiso ekumsebenzi wokunakekelwa kwabantwana eMhambi Children's Foundation uthi abazali labo balomlandu ekulisaneni lalolu dubo.
So ngalokho ke ama drugs, indaba ama drugs leyo kumele ikhangelwe from i root problem yakhona abazali. Abanye abantwana bakho nxa kungani uyadingisisa ukuthi uthole ukuthi abana nihlala kahle phakathi abazalini ba ignore phakathi abazali nxa umzali lo ubaba lo mama bahlali bonke kumbe ubaba lo mama bahlala besilwa kuyenza umntwana bese ngasethola i attention bese cabanga ukuthi ngothi ngizilibazise lami ngizenzela ongifunayo bese thola kahle senza ama drugs. Unfortunately sebambelela kuma drugs ba addicted bese kusiba nzima ukuthi echiyane lakho lokho bese kudiliza impilo yakhe.
Obemele ezokholo unkosikazi Travina Chishoni ongu life coach enhlanganisweni ye Arise and Shine uthi inani labadinga ukwelatshwa esibhedlela sabo liya likansa ethi inengi lababhekane lalolu dubo yintsha eleminyaka eqalela kutshumi lane kusiya phezulu. Uthi ngasigaba sinye kuleli dolobho abangamatshumi ayisikhombisa ekhulwini 70% babhema okubalela imbanje njalo lesikolo kumbe emsebenzini kabasayi. Inkulumo yakhe isekelwa luphenyo olwe World Health Organization zeshini olwaveza ukuba intsha enengi kwele Zimbabwe ibhudla utshwala ibhema njalo ithengisa izidakamizwa. Ngalokhu kumkhankaso lokuvunyelwene ukuqhubeka kuxoxiswana lomunisipala walendawo ukuthi aphume lamacebo okuxoxa ukwakhiwa kwendawo zokufundisa laba bantu ikakhulu abasakhulayo imisebenzi yezandla kanye lokuzithokozisa ngezenguqu ukuze baphume kule inkinga. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ukhethwe induna ezingamashumi amathathu lasithupha edalele National Council of Chiefs kukhetho oluqhutshwe izolo elizweni lonke. Ikomishini ebona ngezokhetho yeZimbabwe Elections Commission ithi lolu khetho luhambe kakuhle elizweni lonke jikelele. Ezansi yemandebeleni induna ezisakhulayo uBidi Unqabandiweni weMatopo Gezi lenduna uStawutsi uDavid Mbetsi owasePaid Bridge abaleminyaka yokuzalwa engamashumi amathathu 30 ngabanye balabo abakhethiweyo izolo. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ukhetho lwayizolo lwedalela National Council of Chiefs lwamkele ngenjabulo olubone kukhethwa induna ezinhlanu ngesabelo sine seManicaland, Mashingo Midlands, kanye leMatabeleland North, kude ezabelweni zeMatabeleland South, Mashonaland Central, West kanye leMashonaland East, kukhethwe abane ngesabelo sinye. Umongameli weNational Chiefs Council, unduna uFortune Charumira, ngomunye walabo abakhethiwe eMashingo. Ezansi emaNdebeleni, induna umphini uJabulani Ndiwene obulilima, yena oleminyaka yokuzalwa engamathumi amathathu lambili, kanye lenduna uNdube uNonhlanhla Sibanda wensiza oleminyaka yokuzalwa engamathumi amathathu lasiyagalombili bakhethwe ndawonye lenduna uSitawuze loBidi. Induna uMathema uKhulumani Mathema weStezi obephatheke kulolu khetho uthi luqhutshwe kakuhle.
Ukhetho luhambe kuhle kakhulu olweMatabeleland South, bawinile ama candidates kodwa kunanzelelwe imbone ungani sokugcwele kubuye abatsha kakhulu ama chiefs amatsha. Engithemba ukuthi ngobutsha babo bazasebenzisa amandla abo bayachieve lokho okufanele bakwachieve okukhangelelwe from the members of National Chiefs Council.
Induna uMbiko Masuku eMatsetseni wabekudalela Chiefs Council ukuvotwa izolo uthi abakhethiweyo laba kuzamele bazinikele emsebenzini asebengene kiwo.
Khengelethi bazinikele emsebenzini abahlangana lawo ngaphandle kwakho konke ukuthi usebenze kuhle ukuthi ubuzinikele emsebenzini owenzayo. Sikhengelethi bazazinikela bawenze ngokuthembeka, bawenze ngenhliziyo zabo zonke lo msebenzi osuthe wabahlangana lawo.
Lamazwi asekele induna uMarupi uOrheng Nare weSilonga.
Abantu esibakhethileyo njengoba kuyikhona qalisa ukubakhetha but hayi bona ngendlela esibakhangele ngayo bazasisebenzela ngendlela eqondileyo ngoba kule singathi siyamsola ukuthi engadonisele emuva kumbe njani.
Induna uMayenga uNgwenya Amafuyane uMatobo uthi ukhetho lwabo lugqutshwe ngokuthula njalo ufisa uZulu aziphathe ngendlela izinduna eziziphethe ngayo lapho ziqhuba ukhetho.
Amakhosi abencintisana abehleka onke ebambana izandla kungathi ngabantwana bomuntu kodwa bencintisana. Lalabo abaphumileyo bayahlekela bathabela laba asebengene ku-Chiefs Council. Yiwumfanekiso engicabanga ukuthi nga uZulu uyawubona uqakathekile ukuthi abantu sibanxuse babe khona abanye bezebona ukuthi kuhamba njani.
Ezinye induna ebezikudalela Chiefs Council kungakaqhutshwa ukhetho lwayizolo zibalisa induna uMasendu uGwebu loSpasa. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Owanqotshwa esikhundleni sokuba ngumongameli welemelika kukhetho olwedluleyo uMnumzana Donald Trump walandule amacala wonke awetheswayo emthethwandaba waseWashington DC izolo. UTrump wetheswa amacala amane ukuzama ukubamba ngamandla idale lephalamende ukubana liguqule impumela yokhetho lukamnyaka ka-2020 ukuze aqhubeke esesikhundleni okungekho emthethweni okweminye iminyaka emine. Kodwa khona kwakusobala ukubana wayenqotshiwe ngumongameli Joe Biden. Obana ngobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba uSecretary of State Antony Blinken uthi ilizwe lakhe lokhu lingakatholi impendulo evela kuhulumende weChina ngemva kokunxusa omunye wakhe walelo lizwe uMnumzana Wang Yi eWashington DC. Wang uthethe ilesi sikhundla esitshiwe nguKim Gang owaphongxotshwa umsebenzi kungela ngcazelo ngenyanga edluleyo. Wabasanda kusixhuma singumsakazo weStudio 7 eye Voice of America esisakaza seWashington DC. Kuliziki kuhlelo Woza Friday silomculi osakhulayo uMncedisi Ncube ozibiza ngegama lakhe lokucula elithi MJ Singh. Yena ke ucula umdumo weAfropop ekobulawayo. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chizasibanda.
I should have known. Alu gubon, wasting my time. See to young time. One guns a slimang and bed. One guns a slimang and bed. What he a gecko? Oh, fanana. Nam choose to sit out. I was gubana. I yago fumang and bed.
Umnatizi uthi ungena kwezomculo ukuzothokozisa uZulu. Yekela sizwe imbali yakhe ngamafitshane.
Isikolo ngiqale ngiqala ukufunda eLost Key Primary. So ngikhulele eFern Group. Okuyilo kusho okuncane nje phakathi kwenkukwenja nasemagugoma. So ngikhulele Khoneni khonapha ngifunda eLost Key Primary. Ngabe sesiyafunda eMzilikazi High School. Then ngabe sesiyaqeda sensethawuye iTech College lapho ngikufunda kwami emfundo khona.
Po igama lakho lokuculela ithi MJ Sings labuya njani njalo kukhona yini abaculi abakwenza wafuna ukuba ngumculi?
U-M umele nomncedisi, u-J abesemlele uJeremiah. Then uSings waphonga uJuja ngemistake ngodishine kulayo theatre. Uma bembiza kwathiwa sifuna u-MJ ohlabelayo ojaji badlukade u-MJ Sings. Imusic bekuyinto ebengiyithanda vele nsasincane, like ingoma ebengizilalela no abo-Love Mo Majayivana, abo-Ringo, abo-Yuma Sekeng, abo-Boyz II Men. I-genre engasuka ngayithanda ngabo-Afro Pop, Afro Soul, ezilama-live instrument kakhulu.
MJ Sings wasebenza nomunye uCalvin, wasebenza noMagic Cubic, wapheka idlade lakhe elitsha leTop 3 lona lisenzwa ngubeki Ncube. Leli dlade liphawulelwa uZulu ngeviki ezayo.
Mhlaka 12 August siyalonja i-album Lulela Umuzi. Ngithanda ukulinxusa lonke mthwakazi nonke nibe nizosixhasa nizosisapota ngoba idlalade leli lokuqala and idlalade nathi esinethemba lokuthi izathinta abantu abaningi. $5 general, 10 emnyango, 20 VIP, 50 VIP. Sinxusa lonke kuyanizojabula nathi kube mnandi njalo.
Umculo ka-MJ Sings usutholakala nxa ufuna mlaleli.
Digital platforms, abo Spotify, abo YouTube, abo Deezer. So ungaphonti MJ Sings khonapho uklika nje seziphume zonke. Zele kuma-social media ungalandela ku-Facebook MJ Sings, i-Instagram, le-Twitter sibizwa nge-X these days, ku-YouTube nje ungalandela ye-subscriber MJ Sings nakho. Awu siyabonga, siyabonga kakhulu.
Ithaka esakhulayo MJ Sings obesiculela umdumo wakhe we-Afropop uhlelo Woza Pulls of Friday. Balazodwaye enhlekini lonke igama lomuyezi we-Jesus Band.
Mbali ukholisile umculo kaMncedisi Ncube owaziwa njalo ngegama lokucula elithi MJ Sings, umculo ozothileyo owe Afropop. Lingakhohlwa ke ukubana ku-Live Talk lamhlanje sikhangela ukulotshwa kwesivumelwano sokuthembisa kwamabandla ezombusazwe ukukhankasa ukuthula kulungiselelwa ukhetho olukhutshwa kuyona le inyanga kaNcwabakazi mhlaka 23. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uPastor Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.